esikubona thina kuqhakathekile kakhulu ukuthi iCongress iSenate the lower house ba serious ngokuthi udaba lolu olwenzakala mhla ka 6 lungaphindi futhi lwenzakale and ba make sure ukuthi bonke abantu ababe involved kuleya insurrection bayathonisiswa enkantolo njalo kumele kube kusebenze njenge esingathi deterrent kwabanye abalezifiso ezifana lalezo zokwenza umvukela kugovernment ukuthi hayi cha ama institution awala awe democracy awala eAmerica aqinile kakhulu ukuthi into ezinjalo azingeke zivumeleke njalo futhi azingeke ziphumelele. So thina sithi hayi udirector uzibambe kahle nje okungidanisileyo ukuthi kulokho kulama senator ama Republican angafuna ukuvuma iqiniso lokuthi kwakuyinsurrection ubusizwa ngendlela ade bebuza ngayo ukuthi abanye bazama ukufaka iblame kumabandla afana labo Black Lives Matter labo Antifa besenza ungathi kuthiwa yibo abaqala lemvukela ukwenzela ukuthi bangcwelise uTrump. Kodwa yena uchila ukuthi hayi bona so far ama investigation abawatshengisi ukuthi kungabe kunjalo.
Isimo zenjalo esithi izehlakalo zokuhlaselwa kweminye imihlobo ngabamhlophe abedlulise amalawulo ziyazisanda eMelika. Kanye lalokho kuthiwa yi-domestic terrorism enziwa ngabamhlophe, ungathini ngalokho?
Inkinga ye-white supremacy le yenziwa ukuthi abantu abafana lo-former president uTrump bona bavele bakampena from i-campaign yakhe ka-2016 wawubona nje ukuthi i-campaign yobandlululo olufaka abantu abesilungu phezulu kweminye imihlobo and I think ama-radical ama-white supremacists athathe i-advantage yalokho aseqala ukusebenzisa ukuthi bahlukumeze eminye imihlobo. Siyazi ukubana amagrupu afana labo Oath Keepers labo Proud Boys ama white supremacy groups lawa azimisele wona ukuthi aqhubeke destabilize isizwe ukwenzela ukuthi umbuso kaBiden ungaphumeleli. Siyazi ukubana sebebizwa ngokubana ngama domestic terrorists, so I think also kufanele ukuthi kwenziwe ukuthi iCongress yenze umthetho ngoba okwamanje mangilalela udirector weFBI ungathi umthetho khona ngowama foreign terrorists awukho umthetho oqinileyo okhangelana la le domestic terrorism. So ama white supremacy groups lawa siwabona esenza yokuthiwa yi domestic terrorism. So I think iCongress kumele kunakelele konke khona lokho, iqala ukumake sure ukuthi ifake imithetho eqinileyo against i domestic terrorism lama sentence amade kakhulu ukwenzela ukuthi abantu bangalinge bazame ukuthi bajoyine amaqembu lawa.